kuzathatha isikhathi ukuthi kulungiseke ngoba isikweletu esinaso isikweletu inkanakathi yesikweletu. Isikweletu lesi sidlela kathana kubo-2000 uhulumende esehluleka ukubhadala isikweletu esasikhona ngaleso sikhathi. Kodwa sibona ukuthi uhulumende waqhubeka ethatha ezinye izimali njalo kule ndaba leyokuthi kumele bacompensate ama-white farmers kumbe abalimi labana ama-white farmers. So uzabona ukuthi isikweletu esethu sizaqhubeka sikhula lama-areas azaqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina ndlela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale isikweletu lesikhathesi.
IZimbabwe yaziwa njengelizwe elinothileyo elila abogolide odayimani lokunye okunjalo. Kuyini okusehlulayo ukuthi sivisele imali zonezo esazikweletayo?
Owaqala ukuthi liqiniso sibile ukuthi ama-minerals lawo amaningi kakhulu kodwa asikabi nendlela yokuthi bekwazi ukuthi lama-minerals amaningi okungakanani. Asikabi ne-geological survey ezositshela ukuthi phansi laphana kulama-minerals amaningi okungakanani. Okwesibili ukuthi kule-corruption nenkohlakalo eningi kakhulu indaba le yama-minerals okuthi igolide okhuluma ngalo lama-diamonds ayaphuma lapha eZimbabwe. Singakwazi ukuthi uhamba kanjani uthengiswa kanjani. Usakhumbula ubaba uMgabe futhi ubecabanga ukuthi ngaleso sikhathi iZimbabwe yalahlekelwa nge-$15 billion dollars from ama-minerals. So kusitsho ukuthi kule nkohlakalo eningi kakhulu okumele ilungiswe ngenxa yokuthi singaba nenzuzo from ama-minerals.
Kuzapha kwalungiseka yini konke khonokhu ngoba okwamanje ama-arrears bathi aku-$6 billion njalo isikwelede okumele basibhadale siku-$14 billion bazakwanelisa yini ukukwenza khonokho? Umhlangano lo mhlaka-23 uyabungowani nxa sikwazi ukuthi asenelisi ukuyibisela leyo mali?
Asiphumelane egcekeni lapha sitshela neqiniso ukuthi umhlangano wamhlaka-23 awungeke ulungise konke okusihluphayo khathesi. Indaba ekhona ukuthi umhlangano lo engxenye uzenze ukuthi kuqale ukukhulumisana phakathi kwe-World Bank ne-IMF neZimbabwe. Kodwa umhlangano wamhlaka-23 ayisiwo umhlangano ozalungisa udubo lweZimbabwe ngoba udubo lweZimbabwe yukuthi sisebenzisa njani izimali esizitholayo from ama-minerals esizitholayo from i-economy yethu njalo singakhulisa njani i-economy yethu. Yilo udubo esilalo njalo akubona ukuthi umhlangano lo uzasincedisa ukuthi silungise wonke ama-problems esilawo kathesi.